isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuNcwabakazi 2018 nenguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
the application is dismissed with cause. Emerson
isicelo sikamnumzana Nelson Chamisa siyalahlwa. Umnumzana Emerson Tambo Zomnangagwa nguye onqobe kukhetho lokuthi ngumongameli.
Held on the 3rd of July 2018.
Umthethwandaba we-Constitutional Court unqume namuhla ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wanqoba ngokuqotho kudaba obelukhwezwe ngumnumzana Nelson Chamisa ephikisa impumela yokhetho.
Wenza kahle ukuthi acele umnumzane uThamisa ukuthi basebenze bonke ilizwe lisiya phambili, ngokuba angeke ulivuse ilizwe wedwa, angeke ulivuse nxa ingqondo yakho ukuthi mina ngizano yime engaziyo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umnyango wakhe kanye lezandla zakhe zivulekile ukwamukela umnumzana Chamisa iloba nini nxa efuna ukusebenza laye. Iningi labantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lamukele ngembono ehlukeneyo isinqumo senkantolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-Constitutional Court namuhla unqume ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wanqoba ngokuqotho kukhetho olwenziwe mhla ka-30 ngenyanga edluleyo. Umthethwandaba lo obusahlulela udaba obelukhwezwe ngumkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ephikisa impumela yalolu khetho. Kuviga intathelizi ndaba yetu uMavis Gama.
Esethula isinqumo sakhe emthethwandaba waphezulu oweZimbabwe Constitutional Court namhlanje, uChief Justice Luke Malaba uhle wanquma esekela okwethulwe ngabe commission yeZEC ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa nguye onqobileyo.
The application is dismissed with cause. Emerson
isicelo sikamnumzana Nelson Chamisa siyalahlwa. Umnumzana Emerson Tambo Zomnangagwa nguye onqobe kukhetho lokuthi ngumongameli.
Held on the 3rd of July 2018.
Abe-MDC Alliance bakhweze lolu daba emthethwandaba we-Concord befuna kwenziwe okukodwa phakathi kokuthathu okubalisa ukuba ingaze yemukelwa limpumela yabe-commission ye-ZEC, ukuphindwa kwalo loba ukubetha umnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye onqobileyo. UChief Justice Malaba uthi bathethe lesi sinqumo ngemva kokunanzelela ukuba abukho ubufakazi obanelayo kudaba olukhwezwe ngabe MDC Alliance.
The Zimbabwe Electoral Commission made the critical admission.
I-Commission ASEC ivume ukuthi iyenze iphutha lapho ikhiphe inombolo ezingekho qiniso, kodwa bakulungisile lokho. I-ZEC ekuqaliseni ikhiphe ukuthi lokho yikho kwenza ukuthi Mnangagwa anqobe nge-0.1%. Kuqakathekile ukuthi umuntu azwisise ukuthi impumela yokhetho iphathwa njani.
Kusenjalo omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Peter Harry Wilson owe-Democratic Opposition Party obesemthethwandaba laye uthi asimangalisi isinqumo esethulwe nguChief Justice Malaba.
Khulume ngaso izolo yena kulasicacisile ngento eyazayenzakala lamhla, yinto eyenzakala lamhla yanti iqinisa nti lapho kuvumela into leyi izangena ku-technicalities. E-technicalities sizisebenzi isikhathi sangikhona sesidlule now iqalisa ukuthi gijimisa ilizwe kalesi. So unqobile i-president akusela into ezenzakala kade suke into epheleleyo. Into engikhulumela izolo iqiniso enzekeleyo So judgment yangkhona isiphelele ngezandla zethu zonke.
Lesi sinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court sisitsho ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa sekuzamele agcotshwe phakathi kwensuku ezimbili. Abe-MDC batshela intatheli zindaba ukuba sebezosebenzisa ezinye indlela ukutshengisa ukukhonona kwabo phezu kwalolu daba lokuqilibezelwa kukhetho lukamongameli njengoba eyokuya emthethwandaba isihle yaphelela lapha. Kodwa bathi khona bezokwazisa abalandeli baleli bandla ngemva komhlangano ozongenwa yinkokheli ye-MDC ye-National Council ngolwesithathu ngeviki ezayo ukuthi manyathela bani abazawathatha. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeHarare eziningi zithi zidanile kakhulu ngesinqumo somthethwandaba lesi. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Efethula lesi sinqumo umahluli omkhulu uChief Justice Malaba ubalise izinto ezimbalwa ezifana nokuphuza ukuhambisa amaphepha emthethwandaba kanye lokungalethi ubufakazi obeneleyo okwenziwe ngamagqwetha omkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa. Ngemva kokwethula kwalesi sinqumo, iningi labakhulume le-Studio 7 batshengise ukudana okukhulu bebalisa ukuthi kakula okutsha okukhangeleleyo phansi kombuso kaMnangagwa.
Eqinisweni lonke akula okutsha esingakukhangelela. Besisithi mhlawumbe umthethwandaba uzizwa ezinyembezi zikaZulu weZimbabwe alethe inguquko, kodwa ukhanya kuyalile, kodwa besizamile. Singazi njalo sizabona ngo-2023 ukuthi kuzahamba njani.
Egcizelela kulokhu uMnumzana Thembisa Ntungagwa uthe ilizwe belikhangelele okutsha, kodwa ngendlela obelusahlelwa ngayo lindaba emthethwandaba bekuvele kusobala ukuthi isinqumo siya ngaphi. Abanye baveze ukuba loba bengajabulanga ngesinqumo esethulwe yiConcord sokumele uMnangagwa abuse ngendlela ethabisayo, akusela ngenye indlela ngaphandle kuwa abantu babambane ukuze ilizwe liye phambili. UMnumzana Dafaza Seitz uthi ukubambana yikoso okuqakathekile ukuze kube nengqubekela phambili. Abanye bancome ibandla le-MDC Alliance nginyathelo abalithethelwe kwe-mthethwandaba we-Concord. Ngakho-ke isinqumo esethulwe ngumthethwandaba akumelanga sibabisele emuva.
Loba nje besingaqhelelanga ukunqoba ngoba omahluli siyabazi ukuthi bafakwa izandla. Khonokho nje ukuthi sibatshengisile ukuthi bengasoze benqobe lula, kasi soze siphumule njalo sizobe sikhona ngo-2023.
Ngesikhathi isinqumo lesi sethulwa ngumalaba, amapholisa abegcwele endawana yonke esigodlweni seHarare. Esigodlweni sebandla lelibusayo eleZANU-PF kuqhamuke umkhosi wenjabulo enkulu ngaphambilini kwekothulwa kwalesinqumo okwenze kwaba nemicabango yokuthi abeZANU-PF bevele betsheliwe ukuthi sizoba ngesinjani.
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnyango wakhe kanye lezandla zakhe zivulekile ukwamukela uMnumzana Nelson Chamisa yiloba nini. Ngamanye amazwi, uMnangagwa uthi uzimisele ukusebenzelana loChamisa ekulungisiseni konke okuhluphayo elizweni. UMnangagwa wethule amazwi la enkundleni ye-Twitter ngemva kwesinqumo senkantolo. Kodwa akucaci ukuthi umema uChamisa ukuthi basebenzelane ngayiphi indlela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngempumela yanamuhla.
Ebantwini abaningi akade bebukele ngolwesithathu inkantolo ithonisa, ngilethemba basele bengela ukuthandabuza isinqumo esizaphuma namhlanje. Sona lesi esiphumileyo yiso ebesilindelekile. Inkantolo itheka kula bufakazi obuqondene lalokho obekuqanjwa, obekukhulunywa i-MDC Alliance. Ayitshongo ukuthi akuzange kwenzeka lezo zinto. Kumele kucace khona lokho ebantwini. Ubufakazi, kuyabe kufunakala ubufakazi bento ethile umuntu umuntu ofanele ethule ubufakazi ngulo osolayo lokho okwenzakeleyo. Izekhi ngazithi yona ubani uthole okungu 400 wena umele uveze ubufakazi bokuthi okungu 400 okutholakeleyo isikho. Inyoka isebhokisini, ikhothi yikwe kuthiloyo. Umthethwandaba uthi inyoka isebhokisini, ngesintu sithi kakulinganiswa inyoka ngengcoza yona ikhona. Awulinganisi inyoka ngengcoza yona ikhona, kumele uve uvule ibhokisi ulinganise ke uphikise lokho okukhulunywe yizekhi ngebhokisi. Yebo kahamba be-MDC bathe bona hayi ibhokisi vele selingcolile, kodwa inkantolo kayivumelananga lalokho. Into esifundiwe ke kusiya phambili ukuthi ubufakazi kuyadingakala, ngokunjalo ama-political parties afanele afake ama-polling agents kuyo yonke indawo agcine ubufakazi asebenze ngendlela umthetho oqanjwe ngayo yikhothi namhlanje. Asilandlela yokukuphikisa lokho, inkantolo le yiyokugcina phecelezi kuthiwa its decision is final. Akuphikiswa kaku-aphilwa, angekwenze lutho ngakho. Yiso sona lesi sinqumo esesithethwe namhlanje. Dingakala ubufakazi, ubufakazi, ubufakazi kuphela.
UMnangagwa uthi izandla zakhe zivulekile kuChamisa nxa efuna ukusebenza laye. Ungathini ngalawo mazwi?
Ngokubona kwami wenza kahle ukuthi acele umnumzana uChamisa ukuthi basebenze bonke ilizwe lisiya phambili. Ngokuba angeke ulivuse ilizwe wedwa, angeke ulivuse nxa ingqondo yakho ukuthi mina ngiyizana ngiyizana yime ngaziyo, angeke ulivuse ilizwe wedwa sithi mina ngiMDC MDC yime ngaziyo. Ilizwe leli lidinga ukuthi abantu babuye ndawonye babambisane umthwalo phambi kwethu. Njengoba i-election siyedlule, sekudingeka ukuthi ilizwe libuswe ngendlela eqondileyo. Enxa bengahlanganisa basebenze ndawonye, bakhuze umhawu, bakhuze impi, bakhuze inzondano, basebenze ndawonye, kwabe kuyinto enhle kakhulu. UMnangagwa nxa engacabanga ukuthi yena angazenzela into yedwa, akabuzange elangeni, uza kwehluleka. Kuyadingeka ukuthi athi sondeze umnumzane uChamisa labo bonke laba bantu ekuthini abambisane labo basebenze siyaphambili.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje amazwe akumanyano we-European Union kanye le-Switzerland athi isinqumo somthethwandaba lesi kumele sihlonitshwe nguye wonke umuntu. Abameli bamazwe la eHarare bethule umbiko beqonqosela uhulumende njalo ukuthi achiyane lokwephula amalungelo oluntu kanye lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kamangaliswanga isinqumo somthethwandaba namuhla ngoba ubevele ekwazi ukuthi wanqoba kukhetho. Uthi ngitsho lenhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network yakuvuma ukuthi amanani abantu abamvotelayo aqondile. Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo, uMnangagwa uthe ababehlolisisa indlela ukhetho lolu olwaqhutshwa ngayo ama-observers avumelana ukuthi ukhetho lwalukhululekile. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzalungisa okusilelayo kumithetho yokuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Sixoxele lunga lebandla leZANU-PF umnumzana Belief Gawule, yena oye kukomiti yedale lephalamende eyayibona ngokulotshwa kutsha kwesisekelo sombuso, othi uvumelana lesinqumo somthethwandaba.
Kakhulu kusenza sinanzelele ukuthi kulokunye sikwenzileyo okukhanyayo ukuthi ukhetho lolu silubambe kuhle njengeZANU-PF njengepartner nohulumende. Siyaphumelela njalo, ngokunjalo siyathokoza kakhulu ngempumela yakhona. Kukhambile le mdlalo lethethwandaba ngoba kube kulilungelo labo ukuthi bahambe labantu abangathi bona abashutiseki ngakho, kuyecubungulwa kubesho kuphupha kuphuma khona okokuphumileyo kulokuze niphuma nje live, abantu bekhangele konke, bekhangele abantu belalele konke ukuthi abanye bonke balethani abanye belethani kwenziwe khonokho. Yiyo kuthiwa yi-rule of law egcwalisekileyo, njalo izifiso zabantu zeneze ezigcwalisekileyo. Yebo bengabe bedanile abanye, kodwa ngileqiniso konke kuhambe kuhle esinini sonke sesingakade sesingakhangela phambili njengesizwe seZimbabwe.
Isisekelo esitsha sombuso ungathi silandelwe kuhle yini ekuphatheni lolu daba, ngoba i-MDC Alliance labanye amagqwetha bathi kukhona okunye okungahambanga kuhle.
Uyazi mina njengomunye walabo amalunga ayedala lephalamende ababi abalova isisekelo sombuso lese sikhona kade sithi sisho ukuthi ilizwe leli konke kulandelwe ukuthi sithandekile njalo ukutshela ukuthi kuhambe kuhle kakhulu njalo ninanzelela ukuthi konke kono kokulandeliwe ukuthi umpresident engagcotswa kufike lokhu kuqale kukhangela indaba kulandelwe kunjalo njalo konke kwasekuthethile umthethandaba kwakhangelwa kwalandelwa kunjalo kulilungelo lakhe lokuphikisayo aso muntu obusilizwe isekelo somuntu sombuso yiso thi ethi yiso sibusilizwe yomthetho obusa ilizwe omkhulu ukwedlula umthetho nalawa madale esikhuluma ngayo amadale e-constitutional court. I-constitutional court layo ibunjwa isisekelo sombuso sonesi esasibhalayo sandekile.
Lo ngumnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF, njalo wayekukomiti yedale lephalamende eyayibona ngokulotsha kutsha kwesisekelo sombuso. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 esetsholotsho. Silokhu sikudaba lunye isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi kabayisamukeli isinqumo senkantolo.
Kusejekela ukuthi isinqumo leso sigcutshwe ngumthethwandaba ngasihambelani leqiniso laziwa ngumuntu wonke. Okusuke kwethu sabantu kakhulu yikuthi umthethwandaba wamthe khona amanamba o-1-2-3-4-5 ngabasiyo into eqakathekileyo. Umuntu angawina nje ukhetho lanxa kungela namba yokuthi uwine ngangakanani khonokho kungaziwa. Khonokho kuyinto emangalisayo kakhulu. Ngalokho-ke kunzima ukuthi abantu abahamba esikolo badlule ugrade 2-3-4-5 bakuvume khonoko ukuthi hayi bo amanamba kawaqamba imanga. Umuntu angathiwa unikwe izuku ijeze zingu-10 ngeke ubuye nje onthi hayi mina ngifisa ukuthi ngithi zingu-12 zingu-10 kasikhulume ngokuthi zingu-10.
Nxa lingasemukeli kuyini eseliza kwenza njengoba sisizwa ukuthi akula appeal.
I-MDC iphathi yabantu isuka ebantu idaba lolu lusemphakathini lusilufakwe ebantwini abangu-2.6 million abavotela upresident Nelson Chamisa. Lokhu sikwazi kuliqiniso elimqotho ngoba kungamanamba aphuma ku-ZEC. Yikho sithe siqalisa idaba lolu emthethwandaba sacela emthethwandaba ukuthi basivumele ngephepha elithiwa yisaphina basivumele ukuthi sinikwe amanye amaphepha awe-ZEC atshengisa lelo qiniso. Ikhodi yavele yalela khatshana khonokho yilo dabo olukhulu kakhulu olwenza ukuthi lanxa ikhodi zikhuluma le nto ezikhulumayo zibe izinto ezingeke zikholwe langumntwana oku-grade 2 ngoba kusegcekeni phela ukuthi imibuzo eyabuzwa i-MDC emthethwandaba kayiphendulwanga. Nanamhlanje kwakwazakala ukuthi kungani ikhodi icabanga ukuthi emashonaland central abantu abadlula i-300,000 bayakwanisa ukuvota ngehola elilodwa nje kuphela khona kulo ma-polling station angafiki loba 1,000.
Ye udaba lobufakazi elabulethayo lithini ngabo obugoqela wama-V11 ngoba yikho kuningi umahlula de lokhu esithi
indaba yama-V11 lama-ballot box indaba ekade idingwa izana ukuthi siyikhiphe. Abalaleli bazakhumbula ukuthi singayi kukhetho salwisana kakhulu ne-ZEC sisithi hayi sifuna ukuthi thina nxa lingadinga amaphepha okuvotela ama-ballot paper lapho lewahambisa khona sifuna ukuthi kube nomuntu okhona lapha azagcina khona futhi lathi sibe lomuntu okhona apho ukwenzela ukuthi sazi ukuthi lanxa ukuthi kuzadingakala ukuthi siwavule kusasa sabe sikwazi ukuthi ngakulanto elayenzayo ngesikhathi singekho. Ngakho-ke lolu dubo lokuthi kufanele siyedinga amaphepha lawo thina sisazi ukuthi agcinwe izanu izanu lilokhu ibhizi ifake kufunayo phakathi kwawo hhayi bekungaba nje ngumdlalo wamatope lawa abantwana. Thina singabantu abakhaliphileyo mbidyana kasidlali imidlalo enjalo.
Lo ngudokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Ubulawayo wamukele impumela yomthethwandaba owe-constitutional court ngemibono ehlukileyo. Iningi lisithi umahluli omkhulu waleli dale uJustice Luke Malaba ugcizelele kulokho obekuvele kwethulwe ngabe-commission ebona ngezokhetho eye-ZEC ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa unqobile. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi kumele abantu bamukele osekuphume edale.
Ngithi njengoba idale liphezulu lapha eZimbabwe selikhulumile akula okunye esingakwenza osokusele ukuthi sikwamukele kungakhathalekile ukubana siyathokoza ngakho kumbe kasithokozi ngakho.
Mnumzana Farai Dickson yena uswane ukwahlulela kwaleli dale kanye lokusebenza kwezek.
Angicabanga u-Chief Justice he spent too much time ekhuluma ngendaba yokuthiwa figures are not important. Nxa izek yatshintsha ama-figures, nguba nowanikwe izek ilungelelo ukuthi betshintshe ama-figures. So anyway, sebenzi i-judgment yabo singathini.
Ilunga lezanu PF unkosikazi Rosemary Chitobori ngomunye wabajabulela impumela ye-Concord.
I-Concord sithi thina vele sasiwinile noma kuyikuthi vele kusiwe kuhambaniswa nje ngokuthi umuntu ngeke avume ukuthi yena udliwe, kodwa thina siwe sifikile sibe siwinile ama-elections. It was free and fair.
Amalunga ebandla elibusayo bahle baqala ukujabula kobulawayo ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa, umkhokheli weZANU-PF. Amapholisa ebezulazula ehlomile enezimota zamanzi alumayo zimile ebulawayo Light City Hall Car Park elinde ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela, kuthi emigwaqweni emikhulu yakobulawayo yonke engena edolobheni amapholisa ebevimbile ngenkonxa kodwa bengamisi izimota. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Lobe kungu Anastasia sitshela ke ngezakhamizi zakobulawayo eziveze imbono ehlukeneyo phezu kwesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court. Siye edolobheni leGwanda sizwe ukuthi u-Albert Ncube uxoxele zakhamizi zathini ngalolu daba.
Iningi edolobheni leGwanda beliqhubeka ngemsebenzi ensukwini, kuthi lalapho uMahlula eqeda kwethula isinqumo akuzange kwazwakala imisindo abakade besidabulela. Iningi belimdambiyana njalo lithi belikhangelele ukuthi idali lizathi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Kodwa uMahlula uChief Justice Luke Malaba uthe umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuletha ubufakazi obugcweleyo okudalwe ukulahlwa kodaba lwakhe. UMnumzana Msizi Gumbo ngomunye walabo abaveze ukudana ngalesi sinqumo somthethwandaba esidi kusasa eZimbabwe iluvilibana.
Sesikhangelane lakho yi-5 years zokuhlupheka. Isinqumo lesesithethwe yi-Constitutional Court yisinqumo esivisela ilizwe lonke leZimbabwe, uZulu wonke weZimbabwe ebunzimeni ade yibo.
Unkosazana Juliet Kiwani, umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane alungiselele lakusasa.
Ngiyakwazi ukuthi abantu akade befisa ukuthi uChamisa awine ikuli court babuhlungu, kodwa engucebisayo ngalesi sikhathi ukuthi njengesizwe esikukhangeleleyo ukuthi umnotho wethu uchithakele sibili asubumbenini.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ezansi emandebeleni umnumzana Eke Moyo uthe lesi sinqumo kasibaphathi kahle.
Thina sithi hayi, nxa ewinile asimboneni eimprove ilizwe, nxa ewinile asimboneni i-economy eimprova, yikho esiza kubona ukuthi for sure uvotelwe ngabantu khona vele kuzakhanya njengoba sithiya ukuthi liqiniso yini uwinile yini. Singabe siswele ubufakazi lobo abakufunayo, kodwa sisiya phambili kuzakhanya.
UMnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU-PF uthi sinqumo esithethwe lidale siveza mgceke ukuthi uMongameli Mnangagwa wanqoba kungela kuthandabuza.
Mboni ngani ngezinye indlela ubaba u-ED kazangaphikisani le mthetho yonke ekhona Constitution yelizwe leZimbabwe, ukuthi uma sokuthe kwaba lophikisayo ame kukho konke ukugcotshwa kwakhe ayikho akwenzileyo ukuthi angagcotshwa. Usenqombile ubaba u-ED, akusela ngendlela esingayitsho ukuthi lapha nabe uhambe kwathi kwathi, kodwa uqiniso ekhona ukuthi usengu-president welizwe leZimbabwe.
Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo uthi bekusobala ukuthi uChamisa ngeke aphumelela.
Lanxa abanye bebenethemba
kodwa bekuvele kusobala ukuthi abazomthetho bake basola kwezinye indawo ukuthi bangathi kulo hlangothi abalusekelayo kulezi zombangazo.
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi agcotshwe phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siya ngase-South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe esezikhuthaze khona umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi agcwalisise izithembiso azenza ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Kulandela isinqumo salamhlanje esenkantolo esithi nguye owanqobayo kukhetho. Kubika uBenedictine Sapho.
Ngemva kwalesinqumo esethulwe umahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba, iningi lezalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi akusela ngenye indlela ngaphandle kokwemukela isinqumo esethuliweyo. Isizalwane seZimbabwe njalo ngumculi uPromise Banda ukuthi bazalinda baqale babone ukuthi umongameli Mnangagwa ngenelisa yini ukuletha intuthuko abebeyikhangelele.
Mina njengomuntu okudiaspora ngithi hayi sizaqala silinde kancane sibona ukuthi ukuguquka lokutshintsha kwezinto kuzayenzakala yini, ukuvela kwamathuba omsebenzi and kube khona ama-radio stations amatsha avulwayo, kube lama-TV station avulwayo.
Le yinto egcizelelwa nguMnumzana Lebani Nkomazana, yena othi umongameli Mnangagwa uzafuze enze njengomongameli welizwe hathi owalabo abambotelayo kuphela.
Mnangagwa kuyamela hlale phansi ahlanganise isizwe, ahlanganise ama-regions wonke, alethe ndawonye abantu beZimbabwe bakhona ukusebenzela ndawonye, ama-investors engene elizweni laseZimbabwe. Kuyamele njalo akhulumisane lamazwe angaphandle ubana iZimbabwe ithole ukwethembeka, ama-investors ekhona ukungena elizweni betshala imali zabo.
Unobhala jikelelwe ebandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngabuthi Mabhena uthi umsebenzi omkhulu obhekanele umongameli Mnangagwa ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Kumele uhulumende weZimbabwe azame ukuthi ayakhe umnotho welizwe lakithi, abantu abatsha bathole imisebenzi. Kuyisikhathi sokuthi izizalwane zaseZimbabwe zibambane kwakhiwe umnotho sa-2017, ukuthi kumele kube le nkulumo ekhona esibiza sithi National Economic Dialogue.
Iningi labeZimbabwe kwele-South Africa bathi bebekhangelele ukuthi ibandla le-MDC Alliance lizanqoba kube lohulumende omutsha ozaguqula izinto labo babuyele ekhaya. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Singene kwezemidlalo, silo Joseph Njanji.
Incwadi ethunyelwe ngabenhlanganiso yePremier Soccer League namhla ntambama ithi kule midlalo emithathu esidluliselwe phambili idedela ukugcotshwa kukamongameli welizwe Emmerson Ntambuzo Mnangagwa ngensonto esikodlweni iHarare. Imidlalo le ngebalisa imibili okumele idlalwe esikodlweni iHarare phakathi kweqembu leBlack Rhinos leleHarare City kanye nobekumele kube phakathi kweqembu leDynamos leCapes United kanye nomdlalo obekumele udlalelwe edolobheni leZwishabane phakathi kweqembu leShabane Mind leHighlanders. Kusenjalo iqembu leChickenini lizemukela eleZPC Kariba ngensonto enkundleni eluveve ngemva kokunqoba eleHighlanders nge-3-2 ngolwesine. Njalo lempumela ichile eli qembu lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo engamashumi amane lane. Lesi simo sitsho ukuba iqembu leChickenini selithiwa ngemiklomelo yethuba mnembili liqembu lihlezi phezu kwengalane ele-FC Platinum. Kodwa umqeqeshi walo uJoey Antipas uthi lokhu akutsho ukuba sebencintisa ukuphakamisa isicoco.
Asifuni ukuthi sizithezele olulenkume ngokuqala ukukhangela ukuthi amanye amaqembu adlala njani. Kodwa ezizaqhubekela sikwenza yikuba siyale silokhu sikhangele umdlalo lo esiyabe sibhekane lawo, ngoba wona impumela yawo iyabe isezandleni zethu.
Imidlalo yeviki lamashumi amabili lane yesigaba seCasalaka Premier Soccer League yona iyaqala kusasa, lapho iqembu leHerentals ezadibana khona leleChapungu enkundleni yeRufaro kuthi iqembu leFC Platinum lona lizemukela eleBulawayo Chiefs ngasemandaba. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leMtare City Rovers lizadlala leLinkeze Platinum Stars naseVengere, eleNitrude lizadibana leleYata enkundleni yeAskond kuthi iqembu leTriangle lizadlala leleBulawayo City naseKipo. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Umncintiswano weBonza Spa 2020 ufika komnindi uyacina ngensonto, lapho iqembu leBlazers kanye leqembu leBajers azadibana khona kufinali endaweni yeOld Mutual.
Siyabonga jaha kwanele mthokazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.